Zika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo mwuse wala mwela emwe ningenja bulongo lezibili mstaka 19 kulwezi 2019 ngontunga milinkomo enda beni zetu la mslanje
ngikuthatha ngokuthi kuyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnangagwa la mabandla la amancane azenza aphikisana naye kodwa ehlangana naye ekhulumisana naye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungena lutho abaluyenzayo ngumdlalo nje.
Ele South Africa lithi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala.
Ukhetho vele sazi zithi silungiselela kudala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona kathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela.
Ibandla le-MDC lithi ukunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections akusho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zezanu-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Amazwi la ethulwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandor emhlanganweni oqoqwele ugatsha lwakhe eSouth Africa University ePretoria izolo. Unkosikazi Pandor uthe kulesidingo sokuba abezombusazwe eZimbabwe bakhulumisane ngoba ukudonselana phakathi kwabo kusiba lomthelela omubi kakhulu kwezenotho. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa eZimbabwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo. Kodwa uthe uZulu weZimbabwe kumele akhulumisane abe sesitsho ukuthi amanye amazwe engamphathisa njani. Lanxa engabethanga amabandla ezombusazwe ngamagama, abanye bathi engaba ebekhuthaza ukukhulumisana phakathi kweZANU-PF le-MDC. Umhlangano wayizolo lo ubungokuhlaziya umomo weZimbabwe njalo wenziwe phansi kwendikimba ethi Best Path to Prosperous Zimbabwe. Abanye abakhulume kulomhlangano bagoqela owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende weZimbabwe, umnumzana Arthur Mutambara. Ele South Africa yilo elakhokela inkulumo ezaletha uhulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF leMDC ngo-2009. Incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi yinto enhle ukuthi eSouth Africa likubeke sobala ukuthi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe kuqala.
Kuqakatheke kakhulu okuyinto khonokho ukuthi iSouth Africa ikubeke kube sobala ukuthi indaba zembusazwe zelizwe laseZimbabwe yizo esezibangele ukuthi ilizwe libhidlike lize lifike kusibanga eselikuso liphihlike, abantu bahlupheke, abantwana baseZimbabwe bazithole bengasekho elizweni laseZimbabwe, abanye besabalale amazwe wonke omhlaba lo unje jikelele. Kuhle ukuza ukuthi inkokheli zelizwe laseMzansi we-Afrika, iSouth Africa, sebefike kusibanga sokuthi sibe kubona ngokuqondileyo ngokusobala ukuthi bakubeke kube sobala ukuthi uhlupho lwaseZimbabwe lungenxa yokuthi indaba zombusazwe kazilungiswanga kuhle. Yikho abantu beZimbabwe sebehlupheka kangaka le ngisho lwendaba yomnotho welizwe usuze waphihlika waba kusibanga osuyiso sona. Kodwa eqinisweni asizitsheleni ukuthi baphuzile ukuze bafike kusibanga lesasebe kuso. Bephuzile kunjalo futhi abantu baseZimbabwe labo kabangabi ngabantu abathatha izifiso leziloyiso zabo bazijiye emahlombe abanye abantu lamanye amazwe enjengeSouth Africa ngoba eqinisweni abantu inkokheli zeSouth Africa konke ezikwenzayo zikwenza ngoba zikhangele ukuthi ilizwe lazo liza ngesilungu ngathi phecelezi liza benefita kangakanani kulokho ababezama ukukwenza uma besithi bazama uncetsa abantu baseZimbabwe ukuthi bahlazisise indaba yabo baze bayiqedisise.
Nxa esithi ezombusazwe kumele zilungisiswe, singathi ukhuluma ngenkulumo ezikhona yini kwamanje phakathi kukaMnangagwa lamanye amaqembu la amancane. Kumbe ukhuluma ngokuthi iMDC kaChamisa eyiyo iqembu eliphikisayo elikhulu layo kumele ibe khona.
Ngikuthatha ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnangagwa lamabandla lamancane azenza aphikisana laye kodwa ehlangana laye ekhulumisana laye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungena lutho abalwenzayo ngumdlalo nje iSadik lawo wonke amanye ama-countries or amanye amazwe akuzasi we-Africa ayakuzwisisa ukuthi lokho okwenzakalayo ngumdlalo nje akukho okukhulu abakwenzayo okungabangela ukuthi kube le nguquko kumpila kahle kaZulu ngitsho lakundaba zombusazwe zeZimbabwe. Umama lo uyakuzwisisa ukuthi kungumlando wethu njengabantu bonke baseZimbabwe ukuthi silwele uluntu lwethu, silwele ikusasa yabantu bethu, silwele ngitsho lokuba yithi kwethu ngoba kusaseqinisweni singekele ukukwenza khonoko umhlaba wonke uzasihleka. Nxa ngukhangela inkulumo yakhe ithi yona vusani inkophe abantu beZimbabwe likukhangela ukuthi umhlaba wonke likhangele kukini kusemahlombeni ukuthi lizilwele konke elingakwenza kusasa umhlaba uzavumelana lani ngoba eqinisweni uMnangagwa konke akwenzayo kayisuye umongameli oqotho okuqothwa ukuthi umongameli ubekwa yini lina abantu baseZimbabwe yikho kukhona yikho kukhulunywa ngumama lo waseSouth Africa uNaledi Panda yikho engikuzwisisayo mina.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla leMDC lithi kalizihluphi ngokunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ngoba lezo zihlalo bezivele zisezandleni zeZANU-PF. Leli bandla selinqotshwe ezigabeni eziningi kukhetho lwamalunga edale lephalamende lamakhansila ngemva kokubhubha kumbe ukusuka kwalabo ababephethe lezo ndawo. Leli bandla likhala ngokuqilibezela elithi kwala kusenziwa libandla elibusayo kukhetho. Sixoxele umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo yena othi kunengi abafuna kulungiswe ngaphambilini kokhetho luka-2023 ukuze kungabi lokudlelezela.
Ukhetho vele sazi zithi salungiselela kudala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona khathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela ezizakwenza ukuthi amabandla aphikisayo abe lokulingana kukonke abakwenzayo. Ayikhona lokhu esikubonayo lokhu. Ngoba singaze sibuyele kukhetho luka-2023 lona lolu abathi khona ilisitshele ukuthi silungiselele baza kuyantshontsha futhi sihlaba umgosi. Yilizwe bani esithi hambe kukhetho bathi bona banqobile kodwa phandle lapha kubolile abantu bayababalekela sinxa abantu bebabonakile phandle ngapha kanti bavotelwa ngobani.
Izalungiswa nini yonke le imithetho liphakathi kwakho yini?
Thina njengebandla leMDC sesabhala ingwalo sibhalela iZANU, sabhala ingwalo sibhalela uMnangagwa simtshengisa ukuthi thina isifiso sethu ukuthi sihlanganise amakhanda sigumisane umlota kodwa nanzi izindlela ebesisithi ake sisizigangele ngoba yizwe lezi ezenza kube lokungazwanani. Sidinga ukuthi sizicubungula njani lezi ndaba lezi ezisenza singazwanani. sabhalela isadaki, sabhalela iAU, sabhalela ungaphe singabhalanga khona. Thina sesikumelele ukuthi nxa singavuma ukuthi kuleli lizwe kulodubo, kodwa udubo lwangkhona singahlanganisa amakhanda siyakwanisa ukucubungula okuqakathekileyo kutshela namaqiniso.
Ukhetho lolo lwedluleyo ibandla leMDC linqotshiwe kuzo zonke izigaba ama-wards.
Ama-elections onaelethi zidliwe ngama-strongholds abo, ngama-seats abo, asomasiti ethu. Thina wethu ama-seats ethu aluzana sawathatha. So besihamba sisiyabahlokoza nje kuthi yithi sike sizwe ukuthi kanti sokungeneka yini, kulodaka yini, kuyatshona yini, kufuna isigodo, kuyangeneka. Ngama-seats abo la, asowethu lawa. Besifuna yiwo ukuthiwa kwakuthiwa ngamani no-go area abo na lawo esizama ukuwangena and sesiwangenile. Ngokuthi lapho kwakungavunyeki ukuthi kuvotele iMDC siphume lamavoti angu-46 kumele sizijaye amahlombe.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumgcinisihlalo webandla leMDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla. Amalunga eZANU-PF athi aseqalisile ukubhalisela umhlangano webandla lawo omkhulu o-18th ZANU-PF Annual People's Conference ozaqhutshelwa eMashonaland East esikolo seGoromonzi High kusukela mhlaka 10 kusiya ku-15 ngenyanga ezayo. Umhlangano lo uzahlaziya indlela zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe phansi kwendikimba ethi Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Amalunga ebandla leli avela enyakatho yemandebeleni ebebhalisela lomhlangano izolo kobulawayo. Omunye wabazaphatheka kuwo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Belief Gawule yena oxoxelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngingomunye wabahambayo eGoromonzi sithandekile ngoba ngale eGoromonzi kuyabe kuhamba ubukhokheli bomhlangano. Ubukhokheli bomhlangano busukela nje kuma-ward, kuma-district kusiya ku-province kusiya phezulu. Okuningi kwakhona sithandekile ukuthi iparty iZANU-PF iparty yethu iba lama-conferences phakathi kwama-congress. Ama-congress abakhona nje ngemva kweminyaka emihlanu. So iminyaka yonke ama-conferences la abe sikhangela khona ama-resolutions ayabe vela kuma-provinces evela ebantwini khona ngale kuma-factors e-party ayabe khangelwa khona ngale njengoba i-party yethu iformulate ama-policies ayiwo ayi-implementwa i-government. Ngezinye indlela kuyabe kukhangelwa labo nenhlelo zikahulumende ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhutshwe njani okomnyaka wonalowo. Ama-departments lama-departments kahulumende ama-ministries ayabe reporta lawo ukuthi sasebenze kanje nani izinto ezinjengazenezo. Kube sokusiba le iparty la ibisenza izinqumo zayo emele zilandelwe i-government ziyethulwe khonapho ku-conference.
Iningi lithi uhulumende ukhanya uthwele gadalala ngokuvuselela ezomnotho. Umnotho ubhidlikile ngempela. Manje libona ingani lizamtshela iqiniso yini uhulumende?
Uhulumende ngumntwana weparty. Uhulumende kayekela ukutshelwa. Ukhulumende ngoba siyakuzitshela thina sizitshela iparty yami izitshela izitshela ukuthi hayi madoda sesiyehlilekela phaa sesiyehlilekela phaa hayi laphana kuhamba kuhle lokhona okunye okungahambi kuhle singakwenza njani hayi kumbe hayi engingatsheni ezinyangahleli kuyekethiswa lana into ezinjengazenezo ziyabe ziphuma zithandekile azifihlelwana okubi kuyabe kukubi okuhle kuyabe kukuhle kutshelwana nje amaqiniso ngoba okukhona yikuthi uhulumende uvele ngumhulumende weZANU-PF okuthi iZANU-PF iyabe melusa uhulumende imnesa uhulumende wayo ngeyindlela iqiniso yamele liphume linjalo. Kodwa ke sithandekile phela siyakunanzelela ukuthi uhulumende wethu wehlilekiswa kumele siphumele amacebo ke ukuthi singanqanda njani ukwehlilekiswa izitha ezikhona ezidala ukuthi uhulumende wethu ebe lobunzima ekukhwezweni kwentengo yezinto. Izitha lezo ezilimaza inhlelo zikahulumende, izitha lezo ezenza ukuthi uhulumende ayehluleke abantu bazonde bagcine besenza okungayisikho.
Kuzaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho oluzayo kumbe ukubona ukuthi ama structures ebandla aqinile.
Isisekelo sombuso esi amendiwe sephathi ukuthi sizangenisa ama structures kwa iDCC. It is a very strong structure in the past. Esiqinisa ama districts ngama districts ngoba iDCC iyabe isenza umsebenzi wonke okubumba ama structures ngaphansi. Iparty meli clean sonke isikhathi. Ikhathi ingaqinile kuphela ngesikhathi sokuyalanda ukhetho. Iparty kayihlala ikona ngazo zonke izikhathi.
Yekodwa liyasuthiseka ngokwenzakalayo ukukhetho lolo ledluleyo.
Thandekile siyathuthiseka ngokuthi ibandla lethu liqinile ngoba niloku lisiya liwina lama by election esikhathini esinzima esinjengalesi. Abantu benanzelela ukuthi hayi uhulumende wayethula ukuthi ama austerity measures lana azaba lobuhlungu obumangalisayo. Yiwo okukhangeleleyo ukuthi abantu abalahlanga iparty bami ngayo iparty besiya phambili abantu.
Umnumzana Belief Kaule isiphathamandla sebandla leZANU PF enyakatho yeMandebele ni ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa ongumalusi kokhame otshaye wabulala umakhelwane wakhe emethesa icala lokukhonjwa ngunkosikazi walapho asebenza khona. Umsolwa nguVincent Luphahla. Umufi ngulungile Dlamini kanti ke obikwayo bethandana lomufi ngunkosikazi Consilia Manombe. Umyeni wakhe ubikwa isebenza kwele South Africa. Iphephandaba le Herald lona lithi kufe abantu ababili elokitshini leMbare eHarare izolo ngemva kokuba ikhombi abebekuyo iwelwe isihlahla ngesikhathi kusina izulu ebelilomoya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli kustudio, ngithanda ukulivingelela khona lapho balaleli ngibe sembingelela lalabo abakambi izinsimbi emazweni ibe ngidayi thina siyaphila. Ilanga lanamhlanje izihlobo zami zakhuluma mayelana alezo ezokhetho. Igama lami izihlobo zami ngisho abaningi sebelazi, akudingi ukuthi ngize ndikhulume. Indoda yakoNcube esuka phansi khona le ndaweni yaseNgombani, indoda yakoNcube komguza esuka eNgombani eLupane. So Simeon Ncube, so izihlobo zami kakhulukazi ngikhala kakhulu ngalaba bantu abakhala kuzobethi kurojiwe ama election kurobhile umnankagwa urobhile wathini kwathini. Lakwazi ukuthi izihlobo zami into elingayinanzeleliyo lina kakhulu elihlala emazweni. Inkinga yangikhona izihlobo zami kwesinye isikhathi uma lingananzeleli leli suke liphambanise ngokungayi ukuyavota. Ngoba uma lingasayanga ukuyavota laphana izihlobo zami, yena lo president obusa okhokhelayo kwesinye isikhathi ugcina sethethe zona ezizithupha zenu nama lingayivalanga ukuyavota. Lile livotele lina izihlobo zami, lina elisemazweni lonke osazi ukuthi kwesinye isikhathi kabuye wezovota ngapha, angazikhukhumeza ethi yena akavotelwa ngumnankakho. Evotele umnankakho akudinga ukubuzwa, qiniso liqiniso, ibhatsha lihlohlwa. Yena ubaba umnankakho la yeye kwazi ukuthi umntanami oseko abasemazweni abangabuyanga lapha kuleli lizwe bezovota vele bebevotile mina, akula muntu ongakwaziyo lokho. Ma uzazi umuntu wazimu nje ukwazi ukuthi uhlala emazweni maungayanga uyavota, ukwazi ukuthi uvotele umnankakho, ungeza umzonda kangakanani kodwa ukwazi ukuthi uvotela yena. Hlobo zami fokasani, gama lami lokugcina hlobo zami ithi nantiyana sele mathunzi seliyoshona.
Leyo budget ka-2020 abakhuluma ngayo kuzofika abantu sebephelile elizweni sebegidimela u-2020 besehluleka ngama-doctors ngokuthi beyaholisa abaxotshayo lawo. Kuthiwa kona hey wayebekhala lomsebenzi besola ngendlela abaphethwe ngakhona. I-ZANU PF vele ayisela muntu ebhekayo. I-ZANU PF isizenzela umathanda elizweni. How can uthi uqhelise i-cabinet abantu bengaholanga abantu besifa ezibedlela kodwa wena ubhizi uzafaka abangani babo ukuthi kona betshontshe belutha imali futhi how can umuntu kona uma umuntu ocabangayo uyenze ngaleyo ndlela leyo angithi kuyabona sivele labo abantu into abayezayo vele abasayazi naleyo budget ngithi bayazi into eligama elithi budget vele isezolutha imali imali ezibalwayo akula manyitsho leyodwa laba bantu laba ngendlela asebe-corrupti ngakhona laba abantu ba-corrupti okungenziyo labo ba-corrupti okuqala nokokugcina manje leyo kuthi imali yokuthi intsha la amakhwasha sebatshontshile futhi basebanike uzosiphathelela manje ilizwe lizobhalansa njani ilizwe lizophika njani
sanibonani bantu be-studio 7 likhuluma lo Ntongo igama elinye abambiza amagumuntu ye mina ngidlela engibona ngakhona vele umbuso wabomnangagwa awunzima kakhulu ukuthi ungalunga ngoba umbuso wamasotsha so omnangagwa labothiwenga ngeke bekwazi ukubusa ilizwe ngoba bonke vele ngabantu bebutho alikho ilizwe lake lavuswa yibutho so bona wakumele ngesikhathi uma beqeda ukugenqula umgabe amabutho ezama ukuthi e-organize uhulumende wokubambana wesikhatshana kuze kuvodwe hayi khona lo hulumende womgaba wabomnangagwa ngeke ezevusa ilizwe ngoba abantu bebutho
Salibonana e-Studio 7. Angicela ukungazitshi igama. Abe ngicela ukuphawula ngendaba yaseZimbabwe ekhaya kithi lesibuya khona ngisegoli. Ngendlela embona ngayo mbona sengathi MDC i-confused. Kwenzakala kanjani ukuthi ithi mayihlangana ilwe yodwa? Ilwelani yodwa i-MDC kodwa isithakuyizana. So yona ngokuthi ilwe yodwa kubangwa yini? Ibangelani izikhundla futhi njalo? Ibangelani izikhundla yona yodwa? MDC mina ngisena themba nayo angiselalo ithemba
umthuli ngcobe uyalahleka ngabe na uyakwazi ukuthi ngemva kube kulabantu abangaki hatsho ukuthi nesitshele ukuthi sesenza lokhu just ukuthi yena sefake izimdola it means nothing kodwa kananzelela ukuthi abantwana bezimbabwe badubekile ukudubeka kwabantwana bezimbabwe akukho ezandleni zakhe yena yena nxa esejoyine iparty le iZANU-PF of course ngike simyalele kodwa yena kumele nanzelele ukuthi nguye osephethe zemali kabone ukuthi irate uyihambisa njani
boke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abomanyano we-African Union labenhlanganiso ye-World Health Organization bathi bazimisele ukusebenzelana ndawonye ukuze uzulu we-Afrika jikelele athole inhlelo zempilakahle ezilohlonzi. Iziphathamandla zakwele Cameroon zithi kulakho ukuba lendlala embi kulelo lizwe ngenxa yezulu elikhukhule izilimo lemizi njalo ladala umonakalo omkhulu enyakatho yalelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump uyaqhubeka lamhlanje njalo kuleziphathamandla zikahulumende eziza kwethula ubufakazi bazo phezu kwalolu daba edalele Congress. Umongameli Trump wetheswa icala lenkohlakalo lelokuzama ukufumbathisa ngemva kokuvimba imali ephiwa ele Ukraine. Yimelika esithi kumele uhulumende walelo lizwe aphenye amacala okungethembeki athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo eMelika elama-Democrats. Inengi lithi ubufakazi obuphume eCongress ngeviki ephelileyo bufake uMongameli Trump esimeni esibi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uMnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele siyazitsholo sibili ukuthi okulempondo kakufihlwa emgodleni, Mr. Nkomo. Umgodla wabo Trump nanku usudubuka kathesi. Abantu nje jikelele sebezibonele eAmerica lapha ukuthi uTrump wayevele ejongeni ngobutsotsi bakhe lo wayefuna ukuthi abenze. Ukuthi khona enze i-something for something leyo ukuthi lo mongameli we-Ukraine. So into seziziphumele sobala lapha emgodleni ukuthi khona abantu beAmerica bezibonele sivili ku-TV. Konke kusenzakala and abantu bonke nje even lawa ama Republicans akhona sebezibonela nje ukuthi into le isobala kakhulu uMnumzana Nkomo ukuthi uMnumzana Trump wayevelele njongo yokuthi khona athole information le ngo former Vice President uBiden and konke khona okukujenga into ejengisela ukuthi khona kakuhambelani lesisekelo sombuzo seAmerica. So ikuphambanisa kakhulu lokho i-administration ka-Trump.
Kodwa abebandla lika-Trump abama-Republicans bamalaye bayamsekela kungakhathalekile ukuthi kungaba kulecala alidalayo yini kumbe hatshi. Ungathini ngalokho?
Uyabona ukuthi into esesiyibone kakhulu ngama-Republicans e-America lapha uMnumzana Nkomo ukuthi sebesesaba kakhulu uMnumzana uTrump ukuthi bengavele bephikisane laye. UTrump uhlangene kuTwitter masinyani athatha umuntu omdala amenze abe ngumntwana amthethise kubi. Ukuthi wena nxa unguvela ungumzali lawe abantu abakho sebekubona kuTwitter uTrump esekwembule wakwenza okuyinto kazana nje. Yikho abantu abaningi nje sebezithulela kakhulu bona ama-Republicans ngoba besaba ukuyangiswa kakhulu nguTrump. Uyakhuluma uTrump osloppy joe, wakhuluma izinto eziziyelale eziyangisa abazali. Yikho kuningi nje kuphela ama-Republicans esezithulela. A good example uMnumzana Nkomo Jeff Sessions lo waxoshwa nguye uMongameli uTrump. Khathesi sezama ukuthi aphenduke futhi kuSenate e-Alabama ngale. Siyamuzwa zinkulumo zakhe khathesi ukuthi uyamuzwa nje encenga ukuthi khona uTrump engamthethisi. Nguye osekhuluma ukuthi mina ngathi ngikhitshwa ngixoshwa nguMongameli uTrump, angizange ngibhale ibhuku, anzange ngimthethise, anzange ngikhulume kumedia ngakubi ngaye. Kodwa uMongameli uTrump uqede 2 years ekhuluma kubi ngoJeff Sessions njengomntwana kakubi kakhulu sivili. Waze wamxotsha waphuma. Kodwa kathesi abantu yabona ukuthi uJeff Sessions lapha avela khona yena e-Alabama. I-stronghold kaTrump okungenziyo ukuthi yena ukuze aphenduke kuSenate ngeke bemvotele abantu engazange atshengise ukuthi uyamthanda uMongameli uTrump. So ikwama-Republicans nje phomba kuba iziyathu. Kathesi since uTrump wangena kupower kabakwazi ukuthi bame ngaphi ngoba besaba nje ukuthi bethethiswe nguye kuphela. That's all.
UMnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kuphela yengoma kagazeli mnyama ehamba le indonsa kusa besithi vuma. Bagqiba ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ele South Africa lithi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Ibandla leMDC lithi ukunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections akutsho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zeZANU-PF. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30 olivalelisayo muntungamili nkomo.